laloba inani lelo liphansi kakhulu uzulu wakobulawayo lelizweni lonke jikelele wamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngabezeki lokuphuma lezinye indlela abantu abangahlola ngayo amabizo abo besebenzisa omakhale khukhwini kumbe ngokungena ebulenjini udistrict elections officer wezeki unkosikazi Sithembiso Khuphe uthi kusukela ngomgqibelo uhlelo lolu luqala inani labantu asebehlole amabizo abo lingaphezu kwenkulungwane ezintathu kuphela
enikathi sibulawayo singathi kuhamba kuhle izolo mhlaka 20 bese sile 3216 ababuye bezo inspect akade bezo register ukutsha bese sile 222
wengeze ethi kulendlela yokuhlola ibizo usebenzisa umakhale khukhwini nxa abantu behlulekile kumele baye lapho abezeki abasebenzela khona
abantu bayabuya abantu bayasebenzisa ivenue star 265 yish bakhangele izinto zakuthi zikhona yini nxa abayihlulekileyo ukuyisebenzisa bayabuya kuma-centers abathe besebenzisa yenaleyo indlela yokukhangela amabizo abo bazithola amabizo abo elama ephambanisekile sebesiya kwi-center yabo besiyakhangela ukuthi balungisise amabizo abo
Unkosikazi Martha Ndlovu omunye obehlola ibizo lakhe kuluhlu lwe-voters roll uncome uhlelo lolu ethi luhamba kuhle njalo wenelisile ukuhlola la kumakhale khukhwini.
Uhlelo lokuchecka amabizo ethu ukuthi akhona ku-voters roll luhamba kahle kakhulu sibili ngoba lasemafonini senelisa ukuthi sikhangele ukuthi amabizo ethu akhona akulahlupho yonke into ilungile akulama mistakes akhona langale lapho esihamba khona kuma-stations alapho esivotela khona hayi konke kulungile sibili okusolisayo.
Unkosikazi Khuphe uthe kwezinye izikhathi kulabantu abalakho ukufica amabizo abo engekho kubangelwa ukuthi inombolo zesithupha ziyabe zifana lezomunye kumbe zingatholwa yimitshina yabo kumbe njalo kuyilabo ababhalisa ngenyanga kamabasa.
Abanye esicina sisithi sibaqondise kwenye indawo njengokuthi sibase-RG sithi lokuthiwa yi-exclusion list. Exclusion list ngeyabantu abaregistered kodwa kabakho ku-voters roll. Ngenxa yezizathu ezithile, abanye abantu bayamelisa ukuthi bayashare i-ID number. Abanye abantu nxa besibaregistered besithi invalid, itshengisa ukuthi inamba yakhe kukhona okungaqondanga ngayo. Banalaba abantu siyabarefera ku-ARG. Kube sokusithi kulabantu abarejista ngemva kuka 6 April. Abantu banalabo kabakabi khona ku provisional voters roll. Kodwa ku final voters roll bazaba khona.
Ukuhlola amabizo kuqala emhla ka 19 kusiya ku 29 kwenkwezi. Njalo uZulu ulakho ukubhalisela ukuvota kanye lokuguqula indawo yokuvotela ngasona lesi isikhathi. Ukhetho lukhangelelwe ukuba khona phakathi kwenyanga kaNtulikazi loNcwabakazi. Njalo umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa uthi uzakwazisa ilizwe ukuthi luqhutshwa nini emavikini amabili alandelayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.